balungi bafuna ukuqeda ngenjabulo yami ngithi ngeke balungi. Sile benjalo bafuna umcebo wami kanti soze bathathe isiphiwo sami lendi njalo ke beyilanga inyanga kubukhanya ongasoze kwacasha kwasuka imihlwe nami lendi njalo ke lendi njalo ke